isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kaMfumfu 2023 ngoJabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyabona le yinto yomndeni esile mnyaka neminyaka igidi lezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlekile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili abe esebenza ukuthi ame ukusebenza kancane. Kukanti inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane ukuze kulungise udaba lokuxotshwa kwabanye babo kulelo dale lolokugqilwa kukhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu uzethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi idale lephalamende libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alitshumi lane lawe-Senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awokukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ePhalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo. Sesizakuma okwesikhatshana kutho ukuba akula esizakwenza ePhalamende ukuze kulungiswe konke esikufuna kulungiswe. Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edale lephalamende ngoba sekusobala ukuba eleZANU-PF kalifuni ukusebenza nele-CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla leZANU-PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edale lephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kwinhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis, wathena kufuze abaZimbabweni bakhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa lomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-records ayekho emthethweni awenziwayo ungeshula lokho siyabe sizaphuma eparliament siphume kumalocal authorities indaba lezi zezilungisiso. Hayi ukhulumile umongameli wathi kungakhona epartnership akula muntu osebenza lo muntu wezana njalo akula muntu osenior akula muntu ojunior sonke siyafanana singamalunga e-TCC simanye nesibambene laba abarecall abantu bethu asobama amalunga ebandla lethu asibaza silani labo.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana esifunye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuzakwenza ukuba iZANU-PF inanzelele ububi bokuxosha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Strategy sokuthi bona ama-members e-TCC disengage qakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokungcola kweparliament. Iparliament yethu ingcolile, iZANU-PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho kuqakathekile ukuthi kube le pause kutshengisele ukuthi this country can be rendered ungovernable because it's important to make sure that they show the citizen power, betshengise amandla asebantwini ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people, abanyeke nje bexotshwe liphepho. Ngathi wena wa-electwa ngabantu bexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Maratira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe. Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangaphindekayo bekumele bekunandele ukuba njengeZANU-PF asilamandla okuxosha elinye ibandla ephalamenti. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Hebert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-ZANU-PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
Of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi bayenzeke phakathi kwe-TCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutshotshi kakhulu especially kuma-position.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lezulu leZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhulumisana nomlotha lebandla leZANU-PF. Baphinde babonga uzulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu abafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. Kwele Gaza inani labantu abafileyo kulandela ukuphindisela kweIsrael lona selisedlula inkulungwane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yona ithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 263,000 sebebalekele imizi yabo eGaza. Isikhulumeli sebutho le-Israel sithi balungiselela ukuhlasela ngendlela ezatshiya ibutho le-Hamas lingasela mandla okuthi lingenelisa ukuhlasela njalo izizalwane ze-Israel. Ophethe uhlangothi lwe-Melika olubana ukudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelele ukuya e-Israel lombiko wokusekela leli lizwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bekithemba Mhlanga oyingcwethi yezombusaze. Umnumzana Mhlanga wayeyintethela izindaba elodume eZimbabwe njalo usesebenzela eBhilithane.
Le inzima mfethu, uyabona le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Impileyi kunsukwane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le ngoba ungathi uyakhangela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside, ungathi uyakhangele ka-1967 kubangwa i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside kube la ngenye kwabangu 77 uthi yakhangela le intafathada eka 2012 angithatha isikhathi esithi ngoba kumele sikunanze lapha ukuthi amabutho ehamas wona ngowayo lesihlenge lapha khona akonjolozile Israel akula indawo esiningangaya khona kuthi lezi khale abalazo aziningi njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America. Yikho ngibona ingani hayi akusoze kuthatha isikhathi eside. Into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane ngenkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiwe. Yikho-ke okuzani nami ngathi kuze kumisa impilo ngoba siyakwazi ukuthi empini esezidluleyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhulumana ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani. Yikho njalo kuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonyoka ngendaba yangoba ngasona kubulawa izizalwane ze-Israel. Yikho okunye okuzaqona okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabojordani bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazwe ukuthi i-America layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda sokufiwa abantu abaningi lapha sokubhizisa into ezibasike nisikhulume ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele sibili ngombhobho ziyabala into ezathiwa zaphela sibili ngombhobho abantu abanye abanjani abangani basebenza sebehlula.
Sibone iMelika isima le-Israel ukubona njani lokho?
Lokho angikhona ukuthi intathe kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel kuvela khatshana kakhulu and angikhona ukuthi besingathi kathesi ukuthi uqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenjani bengasazwanani lawo abantu ababili i-America le-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayiza indaba yakho ndoda kodwa hhayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyananje ngesingakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasomasosha e-Israel akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njani wala awulandele.
Sizabanye bekhuluma ukuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations ukubona kuyinto engenzakala yini le?
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu kodwa abantu abadala bazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into leyo ingamemethekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine le-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini ngoba asikhangele ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ekuthukutheleni okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab iyenze spring kwalandela umonakalo owayenziwa i-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna yini bale-appetite njaliyani enye impi.
Lo ube ngumnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi yezombusazwe eyasebenza njengentatheli ezindaba eledumo eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Lolu suku luza ngesikhathi lizwe libhekane lokuqonga kodubo lokukhulelwa kwamantombazana lokwendiswa kwawo esasemancinyane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ubuyanga. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana, ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uNkosazana Patience Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku.
Wonke umuntu iloba owesifazana kumbe owesilisa kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana. Sesikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendiza abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Ngakho uyakhangeliswa ukuqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe ngokuhle imithetho leyo ingathi kungaba ngcono. Kodwa esikubona kwele Zimbabwe ukuthi imithetho ayiqinanga. Ingaqinanga kangalo sidinge njalo ukuthi indaba ingaqinanga sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana.
Umnumzana Dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana.
Sibona imuli eziningi kazithi abantwana abangamankazana kabayekeli kuye esikolo ngoba imali akula. Sikhangele njalo labo abantwana ababe sithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuni, bayaphongunikwa nje kumabandla wona lawo ezisonto banika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala. Njalo nxa kuhamba kwezemfundo abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni.
Umphathintambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa.
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu. Kasikuvumeli ukwendiswa kwezingane, kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi busiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, njalo olwalonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Invest in Girls' Rights, Our Leader, Our Well-being. Ngimele Studio 7 ngise Harare. Ningumevis Gama.
Amakansila akoBulawayo inenye kungawebandla leTCC afike ezishakane lamuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ophathelane lomsebenzi wawo, njalo athi alindele ukwaziswa lebandla lawo elinqume namuhla ukuthi ame ukusebenza okwesikhatshana. Phambilini kwalolu hambo amakansila la aphatheke emhlanganweni wokucubungula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yalonyaka ekhansili lapho obekuthe gwaqa umphakathi. Umnumzana Stephen Komo ongomgcinisihlalo we-emakhandeni kugatsha lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuphume kulumhlangano lomthelela wokumiswa umsebenzi wamakhansila.
Akutshengisa ukuthi khona ibhajethi ikhule kakhulu okudlula okomnyaka ophelileyo. Bethi bona kumnyaka odlulileyo ibiku-264 million, kulomnyaka izabe i-264 million plus 8 ku-2024. So meaning ukuthi ithuthuke njengempijana okungajuluki.
Kodwa lina elikukhangeleleyo njengezakhamizi kuyini ukuthi ikhansili kugijimise phambili?
Ziningi izinto okumele ukuthi ikhansili izilungise edorobheni lakithi. Akulani utholakele wakhangelwa imigwaqo ilungiswa, amasuwa lokhu enjalo ebhokoka eside, imigwaqo ama-potholes awagqitshwa, akulamgwaqo emitsha elungisiweyo kukhansili yakithi. Hence abantu bayabhadala ama-rates of course, kodwa ngeke akutshengisa umehluko wokuthi zonyaka kulento entsha eyenziweyo. Bantu bafuna ukukhangela umgwaqo kulobhengulasikhithi wonke kufile, bafuna ukuthi balungise baphinde njalo bavuselele amaholu njengoba kunamaholu anjengako number 1 obite holu bonke bona bayazanisiti abemakhandeni lama-stadium, especially i-stadium abakhulume ngaso kakhulu i-Dobbelfield stadium ukuthi bafuna ukuyifaka kile kwi-international standard. Nakovundu laphana ama-flats lawana bafuna ukuwa abesesineni sokuthi amahlala abantu dojiwe ama-flats onalana amadala engama-hostel bakhuluma langamagwede housing le-chabalala housing.
Njengezakhamizi lithini ngalokhu ukuthi nxa kuvotelwe abantu kodwa lisababoni emsebenzini sebe-recalliwe kumbe sokuthiwe bephuma?
Hayi, lokhu lathi kuyasimangalisa kakhulu ukuthi yena isingani kulobu gango ukuthi izobenzakala emaphathini la. Umuntu urikholwa ngokungaphefomi kwakhe. Nxa umuntu engasebenzi ngokuqondileyo yikho lapha ongathwela ufisa ukumrikhola. Manje abantu labo bangene khathesi, bagcotshwe khathesi nje last week ukuqaliswa ukuthi namhlaba badonse basuswe chambers basuswe le parliament uzafaka bani ikho akusiphathi kuhle konoko uzasenza sihlale sicalisa ama programs okuphela ngathi sikhathe sicalisa ukuthi sihlangane labo bathi bayintroduce bese sibayintroduce le community ngiyakhumbula ngenze umhlangano ku resident aba introduce ama councillors lo MP ekhona ngitshengisa abantu ukuthi sesiyaqala ke imisebenzi emitha sesiqala ukuseta ama programs ukuthi kusetshenzelwane now ngemva kweviki eyodwa sesizwa kuthiwa kulo muntu ofisa oserikhola lawo ma-members sizosebenza njani akusebenzeki ngaleyo ndlela nxa kuyukuthi khona laba abantu bakhumbula ukuthi abasibangasele eparliament kumbe kuma-chambers therefore kutho ukuthi wonke umuntu-ke ongu-member of parliament longu-councillor uvele kalakala msebenzi wokubanasebenzi kutho ukuthi they are all condemned because kakuncedi ukuthi khona kuthwenana labana basuswe basuselweni irini ukuthi basuswe neyani so kutho ukuthi ngenye indlela basusa bonke abantu enye into ethelwe kakhulu emhlanganeni ngumeya ukuthi kulamabhawa amabhawa siyakwazi ukuthi kulamabhawa ayedlele enamabhawa kuhlala bayacela ukuthi khona nxa kulo muntu olendlela yokuthi angasebenzisa njani ibhawa leyana ukuthi yenelise ukuthi seve i-community angabuya leplani bamnike i-chance yokuthi asebenzise leyo ndawo ukuthi incede i-community kumbe yenze imali le-council isebenzelayo so kuyacelwa ukuthi amabhawa onala akhanya se-neglected achiywayo ngenxa yokuthi abantu abasanathijwala kiwo so zi-open zibalindele abantu kumbe ufuna ukwenza i-preschool kumbe ufuna ukwenza isikole kumbe ufuna ukwenza i-theatre kumbe ufuna ukwenza i-cinema whatever you want to develop in that previous year gardens you can come forward usincediswe i-city council ukuthi silawulekana kusebenza
lo ngumnumzana Stephen Komo umgcini sihlalo we-emakhandeni kugatsha lwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Kusigaba sabajabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sikhululekile Bhoboza isizalwane seZimbabwe esesihlala eWashington DC khonapha eMelika. Unkosazana Bhoboza yena wasungula isikolo eseBeacon Hill Primary School esisePlumtree esabeleni seMathabeleland South ngasizweni exoxa loPrasidis Jeremiah oweStudio 7.
Hlelo lona yisikolo iyaqala iyi-preschool yona ikhesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school ikho lapho lumi khona kathesi.
Qalisela ku-preschool kusiya ku-grade one kathesi?
Kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ngo-grade five. Ukuze kume ngo-grade five ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu masebesiyabhala ama-exam bebesebesiba phansi so sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi masebesiyabhala imihloliso ka-grade seven bephume le mpumelo ehamba phambili. I-reason why siyenze njalo sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree sifananisa lokuthi izikole lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantwana babo bebahambisa kuma-secret heart ezikole ezinye kuma-boarding school. So sifuna thina izakhamizi ze-Plumtree zifile comfortable ngokuhambisa abantwana babo esikoleni esiseduze kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantwana babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo lilikulu qalise uwedwa kumbe ulabanye ukuncedisana lapho?
Hayi, ngingedwa ehloleni loli. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa. Noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini ngiyakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza msebenzi bani?
Lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngiyenza i-nursing then ngiyenza ngasebenza lase-ofisi ngiyenza i-leasing office then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana.
Kukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo?
Yeah, siyasetshenza emini nasebusuku uyawugijima usiyalelayo uhambe utshintsha on the way ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma nomfowethu izolo ngisithi hey hayi America yasebenza uze uphele inyawo mina ngike ngasebenza ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakufuqayo sibisibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale nabo ngibabone beqayeqa. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu ngizalwa esithenjini kobhoboza embako. So ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle bembafundisa ukutheza inkuni bafundisa ukukha amanzi ngifundisa noma kuncane ngihlala ngihamba lakho lokuingadi emasimini ngihamba labo. So ngaba luthande nje lokuba nabantwana.
So uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkona sitholakala nga?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yiBeacon Hill Primary School. Siseplumtree endaweni okuthiwa yiGasafu. Ma siseplumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana o uthi junction liyane ekhodi ma uyathena before ekhodi usiya ngale kule ntaba emuva ngale abanye bakubiza ukuthiwa amangcwabeni amakhiwa yikho lapho esikhona kule etareni endala.
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika wasungula isikolo seBeacon Hill Primary School ePlumtree. Good Life Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe sisizwa imbono yabo ngomumo wokulwisana okuphakathi kweIsrael lebutho leHamas elakwele Palestine. Ngakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele sinqumo esokuba amalunga alo edalele ephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane. Inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1200 kukanti inani labafileyo eHamas ngemva kokuba i-Israel isiphindisela selisedlula inkulungwane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo zethu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.